silomhlangano ke lapho besibize khona abahlali beManicaland ubana sikhulumisane. Liyakwazi ukuba nomongameli swachiya ke ibandla le-TCC, thina sesifocusa kuyanka ibandla labantu bonke ngendaba yokubana iZANU-PF yasebenzisa ke amadale eZimbabwe ukubana bezame ukuthatha ibandla esalakhaya. Kungasenani inguquko ayilandaba lamabandla, inguquko ibuya ngoba ilabantu amadoda labafazi abazimiseleyo ukubana elizweni kube le nguquko lokutshintsha impilo yomuntu wonke.
Siyabona ukubana bakhona amanye amalunga edale lephalamende alokhu ekhona engasuki njengalokho okwenzwa ngumnumzana Chamisa labanye. Kuhamba njani khona?
Hayi, laba-ke abasekhona ephalamenti labasemakhansilini babe labo njengoba bengabantu abakwaziyo ukubana abantu bathini, bathe bona basifuna ukuthi bekhulumisana labantu. Thina esikwaziyo njalo esikuvumeleneyo lebesikubuza abantu abebesitshele eManicaland ukuthi thina njengeManicaland sizalandela uba kuChamisa laphaya khona azasitshela ngenxa yokubana amabandla ungakhangeli i-liberation struggle. USmith wayesenza njalo ethatha amabandla ebhane leyana nebhane leliyana, asiwo mabandla alwela inkululeko. Okulwela inkululeko yithi sonke njengezizukulwane zeZimbabwe. So abantu bavumeleni ukubana sizalandela uChamisa ngoba enguye umkokheli of the transformation struggle. So abantu bonke basobala ukubana hayi ephalamenti abafuna ukuhamba nokuhlala abantu bengayenza imbono yabo ngabantu abakhulileyo lapha emakhansilini, kodwa thina i-focus yethu ukubana silungisisa udaba lokubana kube lokhetho olu-free and fair ukuze umongameli uba kuChamisa engene e-State House. Nxa engangena usekwanisa ukutshintsha impilo yomuntu wonke weZimbabwe.
Ungasitshela ukuthi inkokheli ehamba lo mnumzana Chamisa seliyazi na njalo ulolwazi na ukuthi kuzaba kumi njani njengoba besibona kungela ma-structures lokunye okunjalo, kuzaba khona na?
Nxa sisiya phambili siza announce ebantwini bonke ukubana lo ngubani wenza msebenzi bani, njalo abantu bazavela phansi ebantwini ngenxa yabona le nhlanganiso asiyonhlanganiso yaphezulu kusiya phansi, ngiyaphansi kusiya phezulu. So lizabona ukuthi ekuhambeni sizabe sikhuluma ngezikhathi nje ezifitshane ezizayo ukubana ke inhlelo zethu zime njani mayelana lobukhokheli lakho konke kunye esizabe sikwenza.